Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igciwane le-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Okulabanye abantu abakhala ngendlala, kube khona njalo abanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa sithi imithethwandaba isisezandleni zebandla leZANU-PF ongani selidlelana le-MDCT.
Abafuna ukungitshela ukuthi iZANU le somehow has reasonable cause. Ukuthi iZANU le somehow has reformed. Today isikhokhelwa ngumnangagwa. Angikhulumi labantu abanjalo mina.
Kodwa baya kuphika abakubandla leZANU-PF laku-MDCT.
So ukuthi ukutshela konke lokhu umbone kwenza nje. Ivele into yabo vele babehave kanjalo when they are put in a tight corner. Mase befakwe ekoneni sebefithizelwe ekoneni ngama-tantrums nje lawo abawenzayo.
Baqhubekela phambili abantu kwele Melika betshengisela emigoqweni kulandela ukubulawa komuntu onsundu lipholisa elimhlophe. Sizalethulela ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abafika phose amakhulu amabili 174 sebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwenani leli sokulabafika phose amajumi amathathu 29 asebesilile. Kulabane esababulawa umkhuhlane lo umemetheka emhlabeni wonke jikelele osokulabantu abedlula izigidi eziyisithupha 6,095,260 asebegule i-COVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University sithi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu lasikhombisa 369,789 ababulawa ngumkhuhlane lo. Kule Melika osokubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 103,000 kunabantu abedlula isigidi lengxenye 1,771,000 asebebanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kunengi njalo okwenzakala eZimbabwe obekumele umongameli Emmerson Mnangagwa abikele uZulu ngesimo sohlelo lolu oluqhutshwa kungela suku lokuthi luzamiswa nini. Sokwedlule amaviki amabili uMnangagwa wabika ukuthi luzahlolisiswa ngokuya kwesikhathi. Luqhubekela phambili uhlelo lokuvalela abantu ezindlini kulabanye abakhala ngezifundo zabantwana. Kulabanye njalo abathi akubonakali ukwenziwa nguhulumende. Bakhona abathi luqhutshwa ngemfanelo uhlelo lolu okumele lungamiswa nguhulumende owathi uzaluhlolisisa kungadlula amaviki amabili sonke isikhathi. Omunye onqoma uhlelo lolu ngumnumzana Believe Gawule owebandla leZANU-PF othi abantu besaba abavela kwamanye amazwe.
Thina kakhulu sifuna ukuthi i-lockdown le ngabe iyaqhubekela phambili, kodwa iqhubekela phambili ibe le ndlela sizwe ukuthi abantu ababuyayo ngapha abatholakalayo bayihlolwa ukuthi abigcikwane kabalekho lanxa bafohlileyo bethole ukuthi gcikane kabalalo ukuze bangene phakathi kwabanye baphile. Singasho ukuthi abantu siyabazwisa ubuhlungu bayahlukuluzwa, kungumumo nalo esiphakathi kwa ukuze kusinde phela imiphefumulo le ngendlela ebalulekileyo.
Ugawule uthi izikolo akumelanga zivulwe ngesiphangiphangi.
Nxa umongameli engayenza khonokho aqhubele phambili i-lockdown le, njalo lezikolo ziyale lokhu zivaliwe ngoba kulanto esiyijakuleyo ukuthi izikolo zivulwe. Izikolo azijakwanga ukuthi zivulwe ngoba umumo lo mubi kakhulu. Umumo wesikolo nguyo ongayenza njalo umkhuhlane lo umemetheke kakhulu okumangalisayo.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo owenhlanganiso yebheju likaZulu othi akucaci okwenziwa nguhulumende okwamanje.
Yabona abantu ababuyayo kuyathiwa baba bayafohla, yikho ama-numbers ethu seqansini. So mbona ngazathi umbuzo yokuthi bafohla njani, either indlala. So okuzinto kwethu kuyahlupha ngoba lakathesi akunanto ephumayo. Khathesi kuyathiwa izinto zicatshile, ama-tenders anganaphiwe laba abaseduzane laba busayo. So mbona ngazathi into yethu yonke lockdown ayiphumi kahle ngoba kwathiwa abantu bazancediswa, akula muntu osencedisiwe. So mbona ngazathi akulanto vele konke kungazi ukuthi abantu abahlali uthi bephume kuyafanana vele bazakufa
uthi kungaba lokugedla kwamazinyo izikolo zingavulwa
okulusizi ukuthi izikolo abantwana ngaze ukuthi ababuyele ezikolo imilizwe linje mina ngibona ngazathi uhlupho ukuthi abantwana basuke ezimulini so bazathelelana umkhuhlane kodwa vele aku uhlupho lwethu lukhulu kulalo kanti esikucabangayo ngoba laba abaphetheyo indlela abayicabangayo ukwenza imali ngohlupho so ungazi ukuthi abantwana besikolo kungathi umkhuhlane usuvukile wabakhona akulandlela abantwana bona laba abazancediseka ngayo so ngibona ngazathi kufuze sivume ukuthi intando kamlimu
umbalisi unkosikazi noMathemba Ncube uyakusekela lokhu
izikolo azimelanga zivulwe khathesi ngoba igcikwane leli limemetheka kakhulu ngesikhathi somqando njalo kuzaba nzima ukuthi abafundi begcine i-social distance ezindlini zokufundela
uthi ababalisi abazilutho ngokuhlola abantwana
ababalisi bafundela ukubalisa kodwa kabakwazi okuningi ngezempilakahle so abantwana babebekhangelwe bechekwa nge-thermometer umbalisi kambulo olwazi olukhulu kakhulu ngama-thermometer njalo uteacher uvele wafundiswa yena uphele ukuthi afundise kodwa lokho ezempilakahle mbona ngani thiwa ababalisi kuzabathwalisa nzima njalo ukuthi abantwana bazaphiwa izindlu eziningi zokufundela zizavela ngaphi yona ifenitsha njengoba vele kade ihlupha khathesi kungela ukuthi abantwana bamele befunde bechilani izikhala nxa sothiwa izikolo zivulwe bazayithatha ngaphi ifenitsha ukuthi behlale bevule i-distance enjalo
umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association uMnumzana Sifiso Ndlovu uthi kunenge okumele kulungiswe kungakavulwa isikolo
ukuthi azavula ninike la ekakwazi uhulumende njalo kakucindezeli njengento esobala ulokhu efanisela ethi zizavulwa nxa izikolo sezithe zalungiswa nxa izikolo sezithe zaphiwa amandla okuthi zamukele abafundi ngempilakahle ngaleyo ndlela ke thinayo siyabonga ukuthi uhulumende usilalele ngalokho kathi simtshela khona lamhlanje ke inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association iyatsho futhi ukuthi ababalisi babangethuki njalo bangacabangela ukuthi bangaya ezikolweni kungakalungiswa ngezempilo lokuvikeleka kwempilo yabo kanti abafundi njalo bangakhuthali ukubuyela ezikolweni bengakungakalungiselwa ngezempilo yabo
umabhalane wohlangothi lukahulumende olwezemfundo unkosikazi Thumisang Thabela uthi akukabekwa usuku lokuvulwa kwesikolo uthi umphathintambo wezemfundo uzawethula umbiko ukuvulwa kwezikolo eZimbabwe hathi lokho kwethulwa ngabantu ebulenjini bokuxhumana umthethandaba usanda kwethula ukuthi umanyano we-MDC Alliance akumelanga uvimbe ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe ukuthi lixotshe amalunga e-MDC Alliance edalele epalamende umakhuphe labanye bakhe basanda kuxotsha edalele epalamende unkosazana Thabetha Khumalo unkosazana Lilian Timvios umnumzana Charleson Wende lomnumzana Prosper Mutseyami ababekhethwe nguZulu ngomnyaka ka-2018 bengaphansi komanyano we-MDC Alliance I-Supreme Court yethula isinqumo esithi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngakho kumele kwenziwe umhlangano omkhulu wokukhetha ozangena esikhundleni sikaMoyi uMorgan Tsvangirai owabhubha ngomnyaka ka-2018 ukuze sihlaziye okuxokozela kumanyano we-MDC Alliance lebandla le-MDCT sixhume uDkt Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Dan Moyo okubandla elikhokhelwa nguMakhuphe lomnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF usibanda usungula lingxoxo
akuzwakali ukuthi okwinto kwangikhona kuxhanyandwa kusiya ngaphi njalo kujongeni okusegcekeni ukuthi kuyadlalwa ngamadobhe nje awezanu lawa kodwa okuqakathekileyo kufanele uZulu akwazi ukuthi uPresident Chamisa upressa on alungiselele ukuthi uZulu weZimbabwe athole ingqubekela phambili njalo abantu beZimbabwe bakhokhelwe kumbe bamelelwe eParliament la kwezinye izinhlangothi ngabantu ababezikhethele bona abasuke bantwini akalanda akusindaba yezikhundla leyi yindaba kuphele ukuthi kufanele kwenziwe umsebenzi omhle njalo eZimbabwe fanele ukuqhubekela phambili. Khonoko yikho kuzaqhubeka kusenziwa njalo ikho lapho President Jamisa abe mikhona uzale ezabe uzala emilapho. Pheli koti ngakuthathela nje lokhu zeni izani ngazama ukuthatha lokhu lalukhiyana. Ayisozithatha inhliziyo zabantu.
Yes, cela ubambe khonapho ke isipanda simise ubaba uDan Moyo. Khonapho baba Moyo sizokuthola kukhona konke sokwenziwe. Wena ungathini nesinqumo somthethwandaba?
Hawu, kuyajabulisa kakhulu lokhu esikuzwayo. Okuhlekisayo yilokhu okukhulunywa nguDokotela Sibanda ukuthi ama-courts akhetha izana. Yethu bona yibo abahamba ema-courts besiyo appeal i-decision eyayenziwa yi-High Court last year. I-High Court yasula kudala lokhu ukuthi uChamisa vele ongamelanga vele azabe ngu-acting president. Ukuthi wafika njani lapho vele according to i-constitution ye-MDC kuyisimanga ngoba into vele eyaphomba ukwenzeka from thin air. And then after the esetsheliwe ukuthi hayi wena constitutionally you are not an MDC vice president and you had no right to your said powers. Abesejika athi hayi because makhothi ezani that's why lisenza njalo. Kuyahlekisa lokhu especially when it comes from umuntu oliloya oligqwetha. Labantu abafundileyo kakhulu abanye bamam-advisor angazi ukuthi bama-advisor ngayiphi indlela ngoba court after court case. They are just losing because they seem not to understand umthetho. I-constitution yabo okumele ukuthi yiwe ngabe iyalandelwa. Bazothini manje mase bebusilizwe. Isho ukuthi okwamgabe lokuyani okwakusenziwa umgabe kuyabe sekungamandlwane ke mase kungene bona.
Ye, wothi ke ngiye kubaba ubaba uJuma, uJoseph Juma okubandla leSandpaper. Baba Golide, lapha kuthiwa ke kule sandla semfene lapha.
Kanti izami ingena ngabe mbana ngiba. Ngibakhorete kuhle futhi khonapho. The point of correction yami ukuthi kona bengathi izani ethu leyo kuthiwa yizanu PF ngoba ibambanisa iPF zaphu lezanu uJongwe kube sesiba yizanu PF yilo ibandla elikhona bese ngisithi mina ngithrow umbuzo ngijikele umbuzo futhi kubaba uNkululeko uBrahim lapho kanti emalangeni lapha kube lo kunye futhi okuphumile emthandabeni kumisa iMDCT ekhokhelwa kumama uMakhuphe ukuthi kona bephiwe i-$7 million leyana e-parliament. Ba uqakezela izandla kakhulu bathi hawu amakhodi nangu asiyenza into enhle. Namhlanje kulale i-ruling kumbe sithi kona umutsho ofakwe umthethwandaba namhlanje ubatshela ngokunye sebesithi hhayi ikhodi isingezanu PF. Pho ke okuyikho yikuphi ngoba phela nxa into ikhulunywe kufavor yabo kube sithi ehlangothini lwabo baqakeze betshaya ingquzu kube mnandi kube njani. Nxa kungasihambanga kuhle kibo sebepointela izanu be singena ngaphi udaba lolo mina bembona nganto kona aludlale phakathi kwakhe ubaba uNkululeko nobaba uDan ngoba yibo abahambisana enthethwandaba. Izanu be thina sihlalele sikumaterrace sinjengalaba abasupportayo sikhangele inguqu idlala asikho thina phakathi laphana. So singafakwa thina phakathi njengezanu PF. Abaqedelane khona phana bona bebodwa njengoba kuyi-MDC Alliance engasiyo party. Iparty esiyaziyo i-MDCT yesiyaziyo eyavela kubaba uTswangirai. Yikho esikwaziyo. Lokwani kwe-alliance yakwazi ona kwabuya amaphathi amaningi kule PDP ekabithi kulelo yani i-MDC 2000 ngiyabona ekaJobs Khala. Kusobuya le MDC Green eka babu uWelshman yiko okwafuma kona i-alliance leyo. Iparty esiyaziyo thina iparty eka MDC T eka babu uTswangirai emele ngabe vele kuhle ikhokhelwe ngumama
makhulu.
But sina sikukhangele ngabadlale khona ngalo intsoro zabo bengasifaki thina njengezanu PF phakathi.
Ye baba Sibanda.
Wazi ukuthi Gibbs udibona khona ukuthi sikwamfaka labantu bezana abangu-2-1 ngabe la mdingo omunye we-MDC Alliance abangu-2 kwenzela ukuthi kube because now they have double time and baqamba amanga abanxa beqamba amanga kulula kakhulu ukuthi bamemetheke besiya ngale akuthi ke ngikhulume labo bobabili mina ngingumntwana wasemathebeleland ngibe lomnyama wokuzalwa ngesikhathi segugura hundi. ngithengizala ngesikhase kugura unde ngubone kusenzakala ukuthi mina ngabona uanti bami bethathwa ngamasoja besiyahlukumezwe egangeni. Ngiyakhumbula lami ngikhonjelwa ngompopo wakhe 847 ngoba ubhudu bengiqhuba ebhareni kwathiwa elizweni leZimbabwe umthetho lapha ngokuthi umgabe nguye yedwa ongaqhutshwa ebhareni. Now izanu lebi senza lokho ngaleso sikhathi lokhinye mahlabezulu. Izanu le eya bulala lookout masuku lokhinye mahlabezulu. Izanu le siqeda abantu kusukela ngo 1980 kuze kufike namhlanje. Patrick Nabanyama labanye singababala oyitayi Zamara lokhinye njalo imithetho yayo lokhinye lamakhotha lokhemanye lokhu kusetshenzwa ngendlela efanayo mhlawumbe sithi sokusuke kwaba zimanyana. Angazi ukuthi mina namhlanje ngingazibona ngizikhangela njengomuntu obenengxoxo ngixoxa labantu abafuna ukungitshela ukuthi in their right minds abafuna ukungitshela ukuthi izanu le somehow has reasonable courts ukuthi izanu le somehow has reformed today isikhokhelwa ngumnangagwa. Yeah, angikhulumi labantu abanjalo mina. I want to engage. Ngifuna ukuthi ngikhulume labantu abafaka ihumanity yethu phambili kwethu. Hayikho abafuna ukuthaba ngoba kuyathabeka ukukhuluma ngoba sile opportunity. Mina lo ama life today ngoba ama social athe ifuna ukungibulala ngenelisi ukukhuluma isishona ngile 5-6 years. Ama social abe khokhela ngumnangagwa lo elikhuluma ngayo. Bese ngitshela ukuthi namhlanje somehow I don't have brains. Simply because I don't admit angivumi ukuthi izano le lokhu ngiyababulali uzamthola ngapha umuntu weZimbabwe ozolandela umakhupho osekhamba ephela around lo mnangako uzamthola ngapha yiko kathesi lo mfowethu wezano uyamuzwa ukuthi uthini uthi yena iMDC ayifunayo iMDC ekhokhelwa umakhupho wabona abantu beZimbabwe bayakwazi lokhu man abangeke bamoshela isikhathi sabo yizinto ezifana lalezi amadophe lawo and who cares ukuthi amakhotheni wathini ubani le ndaba lakho. Okulendaba yikho lokhu ukuthi abantu balabakhokheli babawaziyo ukuthi kabalandela umnangagwa and yikho lapho esikhona. Nxa uzaphikisana lezenzo zami, hamba uyebuyale 2 million votes. Wathi ngikwehlisele man. Hamba uyebuyale 1 million.
Yeah, alright.
And then after that, ukhamba uyebuyale abantu bonke abakithi ababulawa izanu labo umnangagwa. Do that.
Yeah, siyakuzwa Spanda, wathi sibese ubaba uMoyo.
Awumangalisi Gibbs, yimodus operandi yabo laba ba. So ukuthukuthela konke lokhu umbone kwenza nje, ivele into yabo vele ba behave njalo when they are put in a tight corner. Manje bepakwe corners befitizelwe corners. Ngama tantrums nje lawo abawenzayo nje, ngamandlwane nje ukwenziwa zingane lokhu makuthi ukukhathlela isithwala esiphekwe ngumamakhe senhlabathi. Abese throw ama tantrum afana lala esiwabona kumkhululeko. Iqiniso ukuthi 2.6 million le yakhuluma ngayo was because ama resources ayifanele ukuthi aye epartini. And remember abantu abavotela iMDCT bavotela MDC ekatswangirayo even ngama lies ngamanga babewatshelile. So ubusela akudefendeki mfowethu.
Lapha besixoxa lo dokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Jamisa, umnumzana Danny Moyo okubandla elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, lomnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 laku 15460 kilohertz short wave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubekela phambili ukutshengisela kwabantu emigoqweni kwele Melika, osekucelwe amasotsha ukuthi angenele kwezinye izabelo kulandela ukubulawa kabuhlungu komuntu onsundu uGeorge Floyd eMinneapolis. Abansundu abazonde okumangalisayo sebephathisana labanye abamhlophe abazonde kabuhlungu ngenxa yokuthi bathi kulobandlululo kwele Melika. Sokubhidlizwe izakhiwo endaweni eziningi, sokubulewe njalo ipolisa kwezinye indawo. Ababusekela obandlululo labo sebengenele kudaba lolu. Umongameli Donald Trump uthi kumele izabelo zisebenzise ibutho ukwenzela ukumisa okwenzakalayo. Kulabanye abatshengisele esigodlweni sikamongameli abagijimisane lamapholisa izolo kusihlwa. Wabulele uFloyd usebothiwe wethiswa icala lokubulala umuntu mahlayana. Uyabimetheka umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Kulabanye abantu abacabanga ukuthi umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi nxa ungavinjwanga ngemfanelo. Siyaxolisa ukuthi lamhlanje asenelisi ukulethulela uhlelo lwezamasiko. Salethulela okujulileyo ngezelifa ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthokozo muhle zimpapo muhle yikude banokuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus sixoxa lo perseverance nyathi owenhlanganiso yebulawayo progressive residents association Perseverance ngiyakwamukela kuhlelo yini umbono wenu njengenhlanganiso mayelana ngokukhuphuka kwenani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus elizweni
Umbono wethu njengenhlanganiso kubangelwa ikakhulu isimo somnotho ukuthi abantu bayazisebenza ngakho ke abantu bayaphula lo mthetho we-lockdown ukwenzela ukuthi bakwanise ukunakekela izimuli zabo njalo sananzelela ukuthi kuba lokubuthana kakhulu kwabantu ezindaweni kuma line awayizuphi kwamabhasi everywhere kuyalayinwa ukulayinela ukungena ema-supermarket ukulayinela yonke into eZimbabwe nje ikulayina so khona lokho kubangela ukuthi kungabi le social distance
Kulabo dokotela abasebe banjwe ngalomkhuhlane abasebenza empilo hospital uzulu kobulawayo ukuthatha njani lokho
Thina sithi kuma doctors lawo labo omongikazi kubuhlungu ngoba yibo abayamukela izigulane njalo yibo futhi abasengozini enkulu kakhulu sananzelela ukuthi akula ezibhedlela i-protective clothing eyeneleyo ebayenelisayo ukuthi bakwanise ukwenza imisebenzi yabo
Njengenhlanganiso kukhona elikwenzayo na okujonge ukufundisa abantu abakobulawayo okunengi mayelana ngalomkhuhlane
Siyazama kakhulu ukuthi sifundise izakhamizi ngalomkhuhlane kuma ward ngama ward wonke nje angu 29 akobulawayo bakhona ama members awe executive akhona ama flyers nama posters asethe afakwa wokufundisa izakhamizi ngalomkhuhlane njalo silawa ama masks sithe sanikeza izakhamizi yebo yangeke kwenela wonke umuntu kodwa akhona ama masks sithe sawanikeza izakhamizi ubana lawo afikeleke emkhuhlaneni lo osuthe wamemetheka
uhulumende ushilo ngempela ukuthi ukhangelele ukuvula izikolo kulesikhathi izwe lilokheli lwisana ngalomkhuhlane we-coronavirus njengenhlanganiso likubona njani lokho
sikubona lathi kufanele ukuthi kulandelwe imithetho yabikhulunyiwe nguhulumende besifisa njengenhlanganiso ukuthi kungabi labantu oro izakhamizi ezingaba nje umkhuhlane lo ngesikhathi sokuvula kwezikolo njalo ezikolo sifisa ukuthi ngabe kathatha wonke ama measures okuvikela abantwana
ayisekuzuyile perseverance qiba ingxoxo yethu
siyafisa siyacela kakhulu ubani uhulumende ancedise uku-enforce ama laws ikakhulu e-social distance siyananzelela ukuthi nxa abantu bemelela amabhasi awezuku akula social distance bese singenela-ke kuhlelo elokuncedisa abaswelayo ngokudla ngalesi sikhathi uhulumende angenele kulaba abaswelayo ku-food aid njalo sikhangelele ukuthi ezibhedlela uhulumende la ungenele unikeze omongikazi lamadokotela impahla zokugqoka ekuvikeleni umkhuhlane lo we-COVID. Ngiyabonga kakhulu.
Sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo. Mthokozo omuhle sesifikile amaphethelweni ohlelo namuhla. Sizohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana nami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Sizohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 olivalelisayo ngenjabulo. Ikama lami ngu-Mike Hove. Mthokozo omuhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sonke isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lanamhlanje uSihlwa, njalo ngiyabengelela abalaleli umkhola libe lelanga leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngibala kuJobe ichapter ka-21 verse ka-7 kusiya ku-9. UJobe uthi yena, ababi baphilelani babe badala, babe lamandla amakhulu na, abantwana babo bahlale kuhle besekhona, lenzalo yabo phambi kwabo, imizi yabo kayikwesaba loswazi lukaNkulunkulu kalubatshaye. Ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhangele abantu abangalandaba loNkulunkulu kumbe ngathi abenza lobucuku kwabanye abantu, abantu ababe besenza izinto ezimbi lathi sibakhangele, kuyabe kungani bayaphumelela empilweni, ikanti labo abalandela uNkulunkulu lomthetho wakhe kungani kabaphumeleli? Ungakhangela isikhathi esiningi abantu ababe bengani bampofu yibo ababe bemthanda uNkulunkulu, kodwa kulabanye ababe bengani bahlakaniphi kwelonke umuntu, besenza izinto ezimbi, behlukuluza wonke umuntu, abantu bethi besifisa ukuthi ngabe lonyaka ingqomuntu lo yedlula kodwa umbono lokhe khona. Yikho lapho uJobe ayekhuluma ngakho ukuthi kanti uNkulunkulu yindaba abantu laba ubayekela. Ngathi lapha nxa sikhangela uJobe wayezibuza imibuzo ebuzwa ngumuntu wonke ophilayo, imibuzo ebuya engqondweni yakhe ukuthi kadade umuntu lo yenza into enje, shuwa uNkulunkulu kade umekelelani, indaba ungahle umtshaye ngombane kuhle kube kawani? Ngifuna sinanzelele ukuthi okokuqala uNkulunkulu ulendlela zakhe ayenza ngazo izinto, njalo uNkulunkulu uyabe beke izinto wazihlela ngendlela yakhe. Singananzelela umpostori uPaulu, ngabe singathi uNkulunkulu wahle wamtshaya ngombane engaphenduki? Ngabe kathesi asila umpostori uPaulu watshumayela ibandla? Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lesineke engxenye umuntu yena lowo mubi angaphenduka abuye kuye uNkulunkulu. UNkulunkulu uyabe emnika ithuba lowo muntu. Ikanti njalo uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esokuthi nxa esenike umuntu amathuba amaningi ukuze umuntu lo aphenduke, uNkulunkulu uyabeka isikhathi sakhe esizayenza ukuthi lo mubi abone laye uswazi lukaNkulunkulu. UNkulunkulu asusa ukumvikela kwakhe, ukumbiyela kwakhe emvikela. Ngakho kwesibili njalo kumele sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu isikhathi sakhe aso sikhathi sethu, uyabe ehlele izinto ngendlela yakhe ngenxa yokuthi yena wazi yonke into. Izwi kaNkulunkulu lithi wazi isiphetho sento, into yakhona ingaqalisi. Ngakho nxa into isiqalisile uNkulunkulu uyabe sazi isiphetho sakhona. Thina esiyabe siphakathi laphakathi esingasazi isiphetho, kuyabe kulokhu kusihlupha ukuthi hawu kanti indaba uNkulunkulu engenzi lutho. Okwesithathu, ngifuna ukuthi wena kumele ume lapho uNkulunkulu athe ume khona. Nxa sikhangela uJobe kazange athuke uNkulunkulu, kazange aphenduke ayenze enye into, wama lapho uNkulunkulu ayembeke khona. Simbona elahlekelwa imuli yakhe, simbona elahlekelwa imfuyo yakhe, simbona eqalisa ukugula esiba lezilonda. Abangani bakhe besithi labane besithi thuka uNkulunkulu, kodwa kazange akwenze lokho. Ungabotheda lapho mekhona ngenxa yokuthi sokubuye ubunzima, kumbe ucabanga ukuthi laba babe bazaphumelela? Abasoze baphumelele. UNkulunkulu ukubekile ukuthi abantu bakhe uyabavikela, abantu bakhe uyabanakekela. Lawe ke ngithi kuwe namhlanje, mana lapho uNkulunkulu akubizele khona.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abantu bakho abazwile izwi, sikhulula amandla kaMoya oNgcwele ukubaqinisa laba sebebuthakathaka, baqinise uNkulunkulu banike amandla amatsha, philisa laba abangezwa kuhle, ngegama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu olwanamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.